izinto ezenza ukuthi siphume ku-Commonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likaZulu, ama-property rights, ukuqini kukhetho, ukweziningi zikaguquki yize zihambelana lama-sanctions yalakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kulesi fisho sikahulumende wethu ukuthi ziguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abangavumelani ama-British ukuthi sibuyele ku-Commonwealth.
Umbono weBhilitane uqakatheke kangakanani ekuthatheni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kuthi imicabango yama-British iqakathekile. Ngibona ngathi engxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus, i-resolution yakhona esamanzi sifanele senze ukuthi iZimbabwe ingene ibe lilunga. Ngakho-ke kukhona lokunjalo ama-British lokhu ekhonona, angikho ukuthi amanye amalunga waba njengo-Bermuda, o-Nigeria, laba ngaze bakhalakhale. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-Commonwealth ngama-British, nxa kubona bengavumelani, angiboni ukuthi uhulumende wethu uzangena.
Ezinye iy'ndaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kaZulu phakathi kokunye, libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene ku-Commonwealth?
Akusoze kulungisiswe ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane lemithetho enika uZulu uzibuse, uhulumeni wethu ufika asedo adonde imithetho eqondane lekhetho, imithetho eqondane le-information. Uhulumeni wethu uyahudula inyawo. Ngibona ngathi mina nxa lokho kungaguqiwanga, i-Commonwealth iyabibona nje njengokuthi uhulumeni wekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe. Siyazi khathe iMozambique leNamibia bayakhalakhala bethi kuyongenela ukuthiza ezansi ukuthi amahungahunga na abe lokhu ebhotabhota amazwe asigombolekisele azekwenza ukuthi ukuba lelizwe lethu kuhluphe.